ngiyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga lamhlanje sixoxa lo councilor sinikiwe Mutanda oka ward 10 entumbane kobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomitee yebona ngezempila kahle ukuli councilini sixoxa ngokuphathelane lezempila kahle kanye lokuhlanzeka kwaleli dolobho.
Uhlelo lwethu olwe-clean up luthagethe kakhulu indawo ngingathi ezingu-35 esiwabiza sithi ngama-hotspots akade khona sokubuthelelwe izibi endaweni zona lezi ezingu-35. Sasesibona kungcono ukuthi njenge-council njengobukhokheli esi-councillors lo mayor lo area councillor ukhansela uMlando Ncube sincedisana silida by example. Ngizizwa ngiphakeme njengomuntu wesifazane olida that particular committee health housing and education ngoba umphakathi okade ukhona kakhulu uncedisa ingathi ubungawabo mama akade bekhona. Nginanzelela ukuthi besilo even upresident okhanyelane kakhulu lalaba abathengisayo awumele abathengisayo ulayiwe ngowesifazane. Nginanzelela lokuthi lo minister of provincial affairs laye umama uMancube ngumuntu wesifazane okade khona.
Kulabo abathengisayo baningi yini abesifazane njalo nibone ngani bayaphumelela yini kulokho abakwenzayo?
Ma ngingalinganisa ngiqathanisa maybe lokusekhulwini I think ngingathi 75% of abantu abathengisayo amavenda ngabantu besifazane. Umuntu okhangele abantwana abanye bakhangele labo omkabo ezindlini ekuthengiseni lapha yebo ye ama-challenges akhona ebantwini abesifazane ikakhulu ngoba izinto okumele ukuthi azenze engumuntu oyi-one ziningi kakhulu. Kumele abesendlini apheke, kumele athengise, kumele lungisele abantwana besikolweni. Kodwa kubusiness ekhona of late abantu besifazane bazimisele and ngabantu abasukumela phezulu ekuthengiseni yebo yebula ama-challenges yenze ukuthi kuvele abantu besifazane bona vele ngabantu ababukelwa phansi compared to ama-counterparts abangobaba. Kodwa ayi ngabantu abazimiseleyo abathengisayo ama-challenges abalawo anjangokuswelakala maybe kwendawo ezingathi ezilungileyo ezibavikelayo ezinjengama-sheds lapho abathengisela khona izambuzi lancazi khona but i-challenge abakhuluma ngayo kakhulu ngeyokuthi zinlutshwane.
Yiziphi njalo ezinye inhlelo eliziqhubayo njenge-council yakobulawayo kumbe ikomiti ebona ngezempilakahle eziphathelane lokuhlanzeka lempilakahle ikakhulu sikhangela eyabesifazana labantu?
Ngezokukhuthaza ngathi senza silama awareness program esila wakhuthaza abantu ukubazisa ukuthi nxa kuyikuthi abantu banatha amanzi baqale bewabhoyilise ngoba sananzelela ukuthi abantu abaningi bakhala ngezisu ezibuhlungu bakhala ngani abanye baze bakhombele imini ukuthi amanzi awe-council awahlanzekanga. Sile program futhi esincediswa ngamanye i-NGO encedisa ukubhadalela omama ngingathi abazithweleyo ibancedisa ukubakhanyelela baze bayebeletha kuphinde kube le mali encedisa ngingathi ikliniki eye that particular area. So kulezi gaba ngathi kulama wards akhethiweyo enye ngephumula enye ngeRichmond enye ngeNkulumani enye ngeLuveve ancedisa omama abazithweleyo. I think enye iclinic esilayo iCountry Park elalona lelo uhlelo. So siyakhuthaza ukuthi omama abazithweleyo abe kakhulu abakusona lesi sigaba bephangise bebhalisa. The earlier ubhalisa the more abantu bethola ngingathi usizo usizo oluncedisa umabhalisa kanye leclinic local clinic yakhe.
Lo mkhansila sinikiwe Mutanda kaward 10 entumbane kobulawayo njalo ongumgcini sihlalo wekomitii ebona ngezempilakahle kulikhansili. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.